already siqalisile ukuvuselela imigodi lephakathi amabholes aphakathi komuzi lemigodi le esenyamandlovu aquafa. Into yokufundisa abantu ngokulondoloza amanzi ayisiyonto eqale kahle ngenxa ye-shedding lekhona esileminyaka ikhona. Kwakhona ababonayo ukuthi hayi ingozi nansi yeza, kube labanye abangaboniyo kubo nje hayi into enormal. Into engathi ngentsha efikele ebantwini yi-shedding leyo e-48 to start with 72 hours. Lingakhohlwa ukuthi ubulawayo ingo 2005-2006 sesaba le-serious problem yamanzi lapho ebesidilivela khona amanzi sihambisa ngama-bowsers. Kula muntu owagcina kuthiwa namhla uleleswe lamanzi. Engingakucela ebantwini bakobulawayo ukuthi bangaphaniki.
Sizwa njalo eminye imbiko yokuthi abantu sebenatha amanzi endaweni ezingahlanzekanga bayakha amanzi e-West Park Cemetery. Lingasichazela ukuthi kuhamba njani lapho?
Ngike ngafonelwa mina ngomunye wezindaba izolo ethi ukumesheni abantu abavele eSoweto okuyiwadi yami ukuthiwa babonekale bethatha amanzi emangcwabeni ngolwesithathu around 2, but then ngathi ngabe eSoweto because ngolwesithathu ilanga litshoyo amanzi avulwa ekuseni ngowase kodwa u-8 sasesilawo amanzi iside enorthend akula muntu ongakwaziyo kule mgodi weye abantu bathatha khona amanzi. But anyway, expect many fun stories nxa umumunje.
Kulezinye indawo esizwa kuthiwa azilazibhorane lezinye okuthiwa zisendaweni eqansileyo njalo amanzi awafiki khona lanxa esevuliwe, lenzani ngalezi ndawo?
Council ilezinqola ama-bowsers ayiwo ukuthi singabuza size umbiko ukuthi endaweni enja kula manzi. Kule team evele ready for that. Angikholi ukuthi kule ndawo kobulawayo lapha sokuthiwa abantu sebethwele nzima ngokuthi amanzi kawafiki, so akula alternative. Nxa abantu belama-problems anjalo aba-approach ucouncilor wabo or bafonele i-ofisi kameya.
Likhangelele ukuthi uhlupho lolu luzathatha isikhathi esinganani? Kukhanya kulo sizo eduzane.
Ngingathi kulo sizo eduzane ngizabe ngitshela abantu into engasiqiniso. But okwakhathesi abantu bangethuki, umumo is under control. Imtshabezi ikakhulu nxa imzingwane ingasela lutho, it's just useless ukukhuluma ngemtshabezi, just back to square one. But lapho esikhangelele khona ukuthi kumele kuzalwe into ebonakalayo izambezi or gwayishangani long term.